Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 lamhlanje ngolwesine ekuseni mhla ka 28 kuNhlolanja 2019 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje iningi lisola uhulumende ngokwehluleka ukulethela ilizwe amafutha ezimota awe petrol le diesel wona afikwa esesilela njalo osekudale ukuthi indwendwe zemota eziwadingayo zibe zinte emadolobheni yamakhulu
kusasetyenza abantu sebetshona besemalayinini besotshana namafiweni imihlangano iyaphostponwa kuyakhansila izinto kuba lula ukuthi bakhulumisenisa ukuthi into lesibe hlula and bangaze baqinisa amakhanda bafosela abantu bezimbabwe ukuthi bavulule kuphela ngabona bathole imibhobho kwala masosha kodwa kusala ziqinisekeshei
abatshayeli bemichova babikwa sebekhweza imbadalo ngesikhathi yamabhasi kahulumende awezukho engasabonakali okubangela ukuthi uhlupho lokuswelakala kwamafutha lukhathaze wonke umuntu
Indaba ama-transport association laba ye bayazama kodwa-ke uzafumana ukuthi kuna khona abanikazi wamakhombi bavele bunamthetho wabo badinga imali ngendlela zonke nxa kuthe kwavuleka isikhala zokuthi sokule-shortage bathe bagijime baphezu so ngiyethemba ukuthi idubo lolu luzakwehla yona uhulumende ethe wangenela
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo Iningi lisola uhulumende ngokwehluleka ukulethela ilizwe amafutha izimota awe petrol le diesel wona abikwa esesilela njalo osokudale ukuthi indwendwe zemota eziwadingayo zibe zinde emadolobheni amakhulu ukobulawayo le Harare kubikwa indwendwe zakhona zizinde ukwedlula ezike zaba khona phambilini kokutshengisela okwenziwa ngenxa yokuqansa kwentengo yamafutha UChris Kande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeMotor Industries Employers Association of Zimbabwe umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Uyabona Kande engakutshela khona okuliqiniso okupheleleyo ukuthi nxa amafutha beshota kathana engakakhwele sese-$1.45 abengcono kunakathesi okunkokhona ngoba ngikhuluma kunjenje kathesi-ke uyafica ukuthi amagaraji abe engalalayini ewomile engalalutho. Lawo abe enolutho ofisa indwendwe sezisenki imota seziminyene abantu bonke akusasetyenzwa abantu sebetshona besemalayinini bexotshana namafiweni imihlangano iyaphostponwa kuyakhansila izinto abantu bexotshana namafiweni i-dead kanti iqiniso elikhona amajahala sesikhulume eqinisweni kuba lula ukuthi bakhulume iqiniso ukuthi into lesibe hlula kuncediswane ukuthi nxa sokusehlula kunje singabambisana njani ukuthi into libe phambili ngoba kathesi okuqinisweni i-ZANU PF sokube hlule lo and bangaze baqinisa amakhanda bafosela abantu bezimbabwe ukuthi bavulule kuphela ngabona bathole imibhobho kwala masosha kodwa kusala kuliqiniso kuyeshei
wona umkambo wensitha ayatholakala yini amafutha
uhlupho oluba khona umkambo wensitha awubi khona nxa amafutha engekho umkambo wensitha uba khona amafutha nxa ekhona khonokho nje ukuthi umkambo wensitha kawukho kukhomba ukuthi amafutha kawakho ngabe kuthiwa khona kulo mkambo wensitha amafutha abe khona ukuthi labo abakhonza ukulala nqalayinini bethaphuza bese besiyasidala umkambo wensitha yikho kwenzakalayo ngoba amafutha akhona abe khona abantu besenza umkambo wensitha kodwa kathesi amafutha angikhona kawakho ngokuthi kwenziwe lowo mkambo wensitha ngoba owatholayo ngowasebenzisayo
akula yini lapho abathi bona bayamukela ama-US dollars kuphela nxa bethengisa amafutha
ukhona sibili lapha abamukela khona ama-US dollars bethengisa amafutha kodwa-ke okuliqiniso ukuthi akula muntu ohamba ngemota imota uzibona zinengangaka ezimbabwe ohola ama-US dollar balutshwana kakhulu abafiki ne-1% abantu abathola inzuzo yabo nge-US dollar abathela kulezo ndawo zama-US dollar njalo abathela kwama-US dollar yilaba labantwana ababe ngaphandle ababathumezela leyo mali labo sebelobunzima ngoba abathatha imali e-Western Union sebeyithathelwe ngodlakela sicathile imali ebiswe ngabanikazi so kuzima ukuthi abantu ukuthi bakuya ku-US dollar angaba khona awama-US dollar alobunzima ukuthi abantu bathole ngapha laleyo-US dollar belo ayibonakali lapho ebonakala khona iyadula so akusebenzeli kuzima ikomithi okuthi eqinisweni lapha uhulumende sokumehlile lo qinisweni khona ukuthi uvume sokungehlule madoda sibambisane ngisiye phambi
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kungaqhubeka kunje amaviki amabili amathathu alandelayo kungahamba njani elizwenda?
Uyabona umuntu ungaze umcaphule awukwazi ukuthi izariyeka njani. Ungakhangela isimo esidlakiso abantu abanye bafike, abanye balimele, abanye babotshiwe kodwa ngabantu abazondileyo kunabo. So umuntu unga evele sesesimeni sokuthi umfuqe wazi wafika ekugcineni kasela lapho angaya khona. Uyadinga indlela zokuthi umuze ukuthi kona lokho kwenzayo kubuhlungu, uyazidinga indlela. So ukuthi abantu baza kuthini, kuza kwenzakalani, abantu bazadinga indlela zokuthi batshengise ubuhlungu abakini.
Manje amafutha la asilela koBulawayo leHarare kuphela kumbe la semadolobheni amancane lakho akulalutho?
Kakulalutho, mina izolo bengiseHarare ngithwele nzima ukuthi ize ngithole wona lawo amafutha. Ngigcine senginedwa ngumngani okuyindlela ukuthi sengisenza okokucela ngibone ukuthi ngizawabisela ngoba layo belawo ukuthi ngizeshinda khonapha koBulawayo. So yikho ngikutshe ukuthi umumo kawulunganga, umumo mubi, kakusasebenzeki. Uhulumende angaze athulise, aqinisele, athule ngoba abantu bazilele, kodwa ekuqiniseni akusasebenzeki layo kukhangele.
Lo ngumnumzana Bednico Pepe, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeMotor Industries Employers Association of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Kusenjalo, abachayeli bemichova babikwa sebekhweza imbadalo ngesikhathi yamabhasi kahulumende awezukho engasabonakali, wona okwakuthiwa alentengo ephansi okubangela ukuthi uhlupho lokuswelakala kwamafutha lukhathaze wonke umuntu. Asizweni umnumzana Norbert Mafu, isiphathamandla sePassengers Association of Zimbabwe, umnumzana Chenisani Ntunga kwa ingcweti ecubungula ezombusazwe, kanye lomnumzana Andile Masuku, umhlali weHarare, ngokulandelana kwabo bekhuluma lentathelo izindaba yeStudio 7 uGibson Pepe ngalolu daba.
Sina njengephansi siyahlupheka kakhulu, udaba olusupha kakhulu ibili ngoba ekuqaleni anto yabona ukuthi ipiwele yaliyakhwela, ithe isikhwelile uhulumende wangenela wafaka amazuko abamakhombi bayehlisa. So kathesi uhlupho lwesipiwele futhi solubangile ukuthi amazuko lawo abe malutshwane, then amakhombi lawo abe malutshwane, lawo amalutshwane sephezi. So isikhalazo sebingeza ukuthi uhulumende njalo kangenele futhi abone ukuthi nakhona ipiwele iyabuya ngobuningi bayo emagarajini itholakale. Wenze ukuthi imota zingaba khona emgwaqweni. Ama-stakeholders lapha bekakhulu kakhulu sisakhangela ukuthi sibonane nabakhulu abe-ministry transport nabe-local government abayiwo abayi-charge. So ihlelo lolu kalukaphumeleli, kade besithembise ukuthi sizababona basinikeze sicebisane nabo. Then nabo ama-transport association laba ye bayazama, kodwa-ke uzafumana ukuthi kunakhona abanikazi bamakhombi bavele bunamthetho wabo badinga imali ngendlela zonke. Nxa kuthe kwavuleka isikhala sokuthi sokule shortage base bathuthuze baphezu. So ngithemba ukuthi udubo lolu luzakwehla mna uhulumende ethe wangenela.
Okokuqala, izupho yayiparastatal ngama-80s up to engxenyeni singathi ngabo-90. Yayiparastatal kwaba le-privatization ye-transport kwangena amakhombi. Izupho esingene kathesi i-state i-budget ayikho kwenelisa ukuwenelisa izupho okwakwatesi.
Imbiko le yesizwe nguhulumende nsuku lansuku ukuthi le nto izaguquka, amboni kule nguquko ezayenzakala. Kunini lokhu sitshela ukuthi amafutha azabuya, isimo siyatshintsha. Lakathesi awula nguquka, guquka namhla sengolwesithathu satshelwa kuvikezi edluleyo ukuthi isimo siyatshintsha.
Lo ngumnumzana Andile Masuku, umhlali weHarare. Sizwe njalo umnumzana Norbert Mafu, isiphathamandla sePassengers Association of Zimbabwe, kanye lomnumzana Chenisani Ntunga kwa ingcweti ecubungula ezombusazwe. Bebexoxa ecingweni lo Gibson Bebe, intathela izindaba yeStudio 7 beseHarare. Ngesizwe ezinye zendaba eziqhamukayo lamhlanje. Iphephandaba leThe Herald lithi eleBotswana likhangelelwe ukusayinelana lele Zimbabwe izivumelwano eziyisishiyagalombili emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili owe-Binational Commission Summit oqalisa namuhla. UMongameli Mokgweetsi Masisi weBotswana ufike izolo elizweni lapho ahlangabezwe ngomunye wakhe uMongameli Emmerson Mnangagwa, iziphathamandla zikahulumende, ibutho kanye labameli bezigodlo zamazwe akusata. wenzelwe idili esigodlweni sikamnanga kwa ese State House lapho abakhulume ngobudlelwano babo bencomana njalo bethembisana ukusebenzelana ndawonye ekhuluma emhlanganweni ekuseni oweBinational Commission wabona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo ubongele Botswana ngokunika eZimbabwe imithi yokusebenzisa izibhedlela lokho kwenzakala lanxa eBotswana lithule umbiko liphikisa ukuthi lithe lizakweboleka eZimbabwe imali efika amadola ayizigidi ezingamakhulu ayisithupha $600 million njengalokho obekuchiwo iziphathamandla zikahulumende iningi lithe lokho kuyayangisa ngesikhathi iziphathamandla zeBotswana ziselizweni. Uhulumende uthi ababalisi abazinkulungwane ezilithumi lamakhulu amabili 10,200 ababekhalele umsebenzi ngenyanga edluleyo bazathathelwa amalanga abo okuphumula ama-leave days njengesijeziso sokwenza lokhu. Ababalisi laba bagoqela amalunga enhlanganiso ezilwela amalungelo abo e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe le-Zimbabwe Teachers Association eziyizo ezaqoqa lokho kutshengisela. Labanye ababalisi isiphathamandla se-Public Service Commission umnumzana Ozia Sobe uthi uhulumende kasoze aholise ababalisi bona bengasebenzanga njalo bengaphinda ukukhalala umsebenzi bazathola isijeziso esedlula lesi ukutsho iphephandaba le-The Herald. Ngesizwe abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Sanibonani ku-Studio 7 Mpofu mlalelo omkhulu we-Studio 7 nami ngifuna ukuphosa nje amagama amabili. Okokuqala ngizophosa ngomfundisi lo gangayo lo ngempela mina kuyimi ubefanelwa i-20 years etshele ukwenza ukuthi angakhohlisa abantu beze begcine benza ubugebanga ngenxa yakhe. Ngibe sengibuyela izweni lakithi. Ilizwe lakithi bengithi mina namhlanje kube mncandi sisizwa ukuthi umthetho utshintshi wokuthi umuntu ebelobuzwe obubili kumbe umuntu ebelamazwe amabili i-citizen khona. Kumnandi lokho, kungumbono omuhle. Nenye imini umbuso ungawuyenza kanje, uyawutshayela ihlombe xa uyenze enye into enhle. So lathi siyabatshayela uhlombe ikhabinethi epalamenti ngento abayenzile. UNkulunkulu mane ngababusisa kakhulu ngalokho, batshintshe into eziningi until ilizwe libe le-freedom. Ngoba ilizwe leZimbabwe i-freedom incane. Nami ke ngiyabonga, bingelela bonke abafowethu abakompofu bonke umhlaba jikelele nabantu bakomadabe isigaba sakide plant. Ngiyabonga, sithandekile Mhlanga, babaye.
Bengicela ukuchasiselwa ukuthi kwenzakala njani nxa usebenza eBotswa ekwelinye ilizwe li-out ungumuntu kuphela ule passport, nxa ufuna i-citizenship yangkhona uyenza njani ukuze ube layo i-citizenship yakulelo lizwe, uye uyithola njani?
Nani Studio 7 njani? Yeah, hayi le ngiyamangala lana ukuthi kuthiwa bekudingwa lapha abantu bezane lokhu bephumelela besiya phambili bavotelwa ngobani abantu besithi bayabasonta besithi bephume lapha lalapha, kodwa nampa lokhu beyibo kuthiwa bakhokhela phambili bayenza lokhu yibo lokhu yibo labo kuthiwa hhayi MDC khona lapha abatholi lutho, amavoti abo aba mancane. Ngobani laba abazonde izano ke makunjalo? Kutsho ukuthi izano iphethe kahle abantu, yonke sihlala sikhala, kutsho ukuthi abanye abantu badla kahle baphila kahle abaliboni icala. Ngambona ukuthi ungathi ukhala ngokuthi uyahlupheka, kodwa uthole lowo muntu everyday ehlala ephuma phambili kuthiwa nawe uphuma phambili, kodwa abantu bekhala. Ngobani laba abayenza into enjalo? Bantu bakithi singarobhanini shem, kutsho ukuthi lapha kukhona abayizinyoka baloke behlala bekhuluma bethi lokho asikuthandi.
Ngibuhlungu ngibuhlungu ukuthi kwenzakala kanjani khonoko. Ele bona into osebayifunda ukuthi mabe tshontsha batshontsha loba sana. One day bazatshontsha into engamelanga itshontshe. Ngoba everywhere lapho bahamba khona bayatshontsha. One day is one day. Ngiyalitshela lizalubona uhlaso. Izigamba ziyaphumela ubala bafowethu. Kuswele umuntu othungayo. So hayi asazi bantu. Hayi mina mbuye ekhezi bafowethu. Ikhezi impela igama nguHenry. Hayi le ndaba le navela ngi-understand futhi angeke ngafa yi-understand. Hayi laba abantu bezanoshemu bahlupha shem. Hayi yasi ngathi bazalwa umntwana oyi-one, umama oyi-one, ngathi umntwana oyi-one, kukonke kuyafanana kwabantu bakhona kule nkani ugugile. Hayi
nabingelela kwi-Studio 7. Bonga ukusilethela inhlelo ezinhle. Ah, lokho kamfundisi lo asazi kumbe liqiniso. Akula muntu ongavusi muntu. Hayi ah. Asazi. Hayi lokho ngamanga la. Manga sivi lami ngibonile sivi video yakhe. Ubamba bamba nje khona kwenyawe ngabusu ubamba isubatha kuzothatha sivi. Ubele nsuke ezingakhe file. Asezibedlela bamaze. Yadefile asemotshi uphumile khona. Hayi ngibonga lami ku-Studio 7. Bingelela izihlobo labangane, bingelela u-Antoine Vivian Maphosa osebulawayo. Nigama lami uSilibazise Ndlovu.
Ngiyalibingelela abasakazi be-Studio 7 nguMaNdlovu. Ayi lami ngiyakhala lapha basakazi abahle. Ngikhala njengalubaba wasekhezi ekhala ngalabo abantu abahamba bedlela abadala izimali, bedlela abadala izimbuzi, bedlela abadala izinkomo. Isigeleso besilaso, silaso lathi kithi kwele mfulabuso, ngizalwe mfulabuso. Laba bantu nxa befika esigabeni, bafikele endunini, bafike bahlale khona, babiza umhlangano. Baqamba ukuthi kunazibani kulalokhu kosazibani kulalokhu uze ukuthi lokho sikukhiphe sifuna imbuzi ezingaka mbe sifuna inkomo ezimbili mbe sifuna i-800 user and abafuna mabhondi bafuna ama-user kambe nxa kwawo into eza ukuthi ubhadale i-800 user ungaza kuyibambela empilweni yakho ngesimo esisekhaya shuwani khathesi umuntu akutshatileyo mali isimanga labo bantu akhiphe into ezifanayo isigaba sonke. Ngiyamangala nxababa lo esekhezile ethi kukhitshwa izinyoka lezikhova yikho kanye kambe bona abadala babona nje ukuthi abantu laba babaqilibezela izigangi nje ezigangayo nje eziqilibezela imali zabadala shuwa awu igovernment makingenele entweni le abantu laba baqilibezela abadala izimali zabo. And nxa usuka lapha abadala bazalifunela befuna leyo mali uyazi ukuthi beyifuna uyazi beyifuna ngolaka ukuthi thumezani thumezani thina ethu esidubekayo after zathi sebekhiphile lezo zinyoka zabo lezo akulala nto etshintshayo abadala bakubona khonaukuthi lapha siyaqilwa bona wabona hayi 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 abantu bayelapha beselapha ngabe baqile izimali zabo abazithola nzima shure. Hayi government mayingenele laba bantu bantu baxotshwe baxotshwe into zabo lezo uhamba besithi bayakhipha bedlela abadala izifuyo bedlela abadala izimali zabo bababupha abantu laba bafake entolweni izigani. Ngiyabonga Studio 7.
Yebo sanibonani basakazi abahle. Into esengiyibona mina eZimbabwe akusafuni amavoti ngoba amavoti sebulala ilizwe ngoba kakuvotwa okuseqinisweni sokufunakala ukuthi abantu babambane okweminyaka eyi-10 or elishumi nanhlanu bebambene belungisisa ilizwe ngoba amavoti abantu sizophela sithi siyavotela ibandla eliphikisayo yilo elizovusa ilizwe sigcine sesibulewe saphela thina esivotela ibandla eliphikisayo. Ngaphandle kwalokho sokufanele basho bona bezana ukuthi sivotele liphi ibandla okuzoyenza ukuthi singabulawa ngendlela eyenzakalayo, ngoba uphuma kwamgabe utshintsho lube khona olokubulala abantu. Umgabe khona bekungafi muntu, bekuzwakala amafungafunga bekuyenza bhade ecatsha bekahlonipha, esenza into ezimbi bhade ehlonipha abantu. Mna ngakho akahloniphi bantu, uyenza izinto ngiceke uthi ongafuniyo kayekele, esebenzisa isipam. Kahloniphi. Ngiyabonga ngingu Makuzozo kwelesi South Africa. Isale kahle balaleli.
Sibonge abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 abazirekhodileyo ukuze siyilalele khonapha emsakazweni. Lawo ngasithumela wakho umbiko, usitshele okwenzakala kwesakho isigaba kumbe kubingelele abangani lezihlobo. Ukhumbule ukuzibetha ngegama nxa uthanda. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli weSudan u-Omar al-Bashir wethule imithetho emitsha ephuthumayo kulelo lizwe enqabela ukufola kwabantu ezitaladeni betshengisela kumbe ukukhalala umsebenzi. Kuleminye njalo imithetho ezabangela ukuthi abantu bengasebenzisi inkundla zebulenjini eze-social media kanye lemali yabo bekhululekile. Lokhu kuza ngemva kokuba umongameli al-Bashir ememezele i-state of emergency elizweni lakhe ngeviki edluleyo. Lokhu bekulandela ukutshengisela kwabantu besithi kachiye umbuso ngoba esehlulekile. Ele-Pakistan lithi lidubule indizamtshina zama-warplanes awe-India abephaphela endaweni ye-Kashmir abayibangisanayo labomakhelwano babo. Ele-Pakistan lithi libophe omunye obetshayela lezi ndizamtshina, yona enye ewele ePakistan enye yawela e-India. Lokhu kwenzakala ele-India lisithi lihlasele ngendizamtshina, iPakistan njalo labulala amasosha abelolongwa i-training camp. Ekuqaleni kwayo nale inyanga, imota ebijonge ukubulala abantu eyi-suicide bomber ethiwe ngabe-Pakistan abakade bese-India ibulele amapholisa e-India angamachumi amane. Wezenzakala eMelika, owayeligqwetha likamongameli Donald Trump, umnumzana Michael Cohen, umiswe phambi kwedale leCongress namuhla lapho athe umnumzana Trump ulobandlululo ebantwini abamnyama, uliqili njalo ulitsotsi. Uthe umnumzana Trump wayekwazi ukuthi wayemkhankasela kukhetho umnumzana Roger Stone, wayekhulumisana lomnumzana Julian Assange oyenkampani ekhupha imfihlo eye-WikiLeaks ngokuthi uzaveza incwadi zama-email kankosikazi Hillary Clinton ayincintisana laye. Wakwenza lokhu ke umnumzana Assange. Umnumzana Cohen uphinde waveza ukuthi umnumzana Trump wayeqhuba ibhizimusi lele-Russia okwakungavunyelwa ngesikhathi sokhetho ngoba kungasoze kuhambelane lesikhundla ayesikhankasela, kodwa umnumzana Trump wathi kasebenzelani lalelo lizwe. Umnumzana Cohen uphinde wakhuluma ngokuthunywa kwakhe ngumongameli Trump ukuthi abhadale abesifazana abikwa wayesiya labo emacansini ngendlela yokuthi bengakuvezi lokhu. Uthe umnumzana Trump wayengelandaba lokukhokhela ilizwe kodwa efuna ukwengezelela amandla akhe lawo amabhizimusi akhe kuphela. UCohen waqala wasekela umnumzana Trump phambi kweCongress efanayo, wasentshintsha umnqondo esemveza sokusobala ukuthi uzakuya ejele okweminyaka emithathu ngakwenzayo. Ngalokho, abanye ikakhulu kubandla elibusayo lama-Republicans bayamsola ukuthi mhlawumbe usemenzela umona kumbe ufuna ukuloba ingwalo ngalolu daba ezizamlethela imali. Abanye njalo bathi kathembeki njengoba waqamba amanga lanxa wayefungisiwe. Lokho kwenzakala uMongameli Trump eseVietnam eHanoi lapho ahlangane lomkhokheli weNorth Korea uMnumzana Kim Jong-un embuthanweni wesivili wokukhangelela ukuthi ngabaningi ungabangela ukuthi leNorth Korea lingasalolongi izikhali ze-nuclear weapons kumbe livumele ukuthi elemelika lizihlole. Namhlanje kwezomculo sililethela umculo ka Lucky Dube umoyi esithi I've got you babe. Kamoyi uLucky Dube wawuthakazelelwa ngabaningi kwele Zimbabwe lakwele South Africa esithi I've got you babe. Singakehlukani-ke sikhangele ebezikhokhela. Iningi lisola uhulumende ngokwehluleka ukulethela ilizwe amafutha ezimota awepetrol le-diesel wona abikwa esesilela njalo osokudale ukuthi indwendwe zemota eziwadingayo zibe zinde emadolobheni amakhulu. Oliver Lelisayo ke ngusithandekile Mhlanga ngikho lapha eWashington DC.